ibandla lethu kathesi lisemkhankasweni wokubumba amasela. Ukubumba amasela, amaseli i-structure esiqhakatheke kakhulu emhlanganweni wethu kuZANU PF. Yise esilabantu abavotayo abayibo yiwo ama voters akukhona phana ku-structure sensana. Isihlangano imhlangano vele ubanjwe ngamasela, wonke umuntu ubelonga to a cell. Ngokunjalo ke okwakathesi semkhankasweni wokuthi sibumbe amasela khonapha echolotsho, kodwa i-exercise le yenzakala ilizwe lonke, sikwenza ilizwe lonke. Ikakhulu ke sina sigapha echolotsho umsebenzi wokubunjwa kwamaseli esigabeni sethu uhamba kuhle kakhulu okwakathesi. Amaseli abunjwa sibili kuzaze kuya kuthi inyanga nale uJune siyaphela lapho siyaphutshisa khona umsebenzi wokubunjwa kwamaseli. Ngokunjalo abantu laba abasebengene kumaseli yibo njalo esibakhuthazayo ukuthi bahambe beregister ukuvota, ukuthi bengabe kumaseli kuphela bangavota, ngoba at the end of the day yibo abantu abavotayo laba abamaseli, yibo abantu abaqhakatheke kakhulu emhlanganweni, abayibo abayenza umhlangano ube khona, yibo abantu abamele njalo bakhuthaze abanye njalo abangasibo bemabandla ethu. Siyakhuthaza ke thina njengomhlangano ukuthi abantu abanye abangasoba bamama babandla ethu bathatha ithuba leli ba register ukuvota, bese kuthi ekucileni kwakho konke bese singaso siyafika kubane isikhathi sokuvota bona abangalamabandla abangekho kumabandla ezombusazwe, bese siyacela kibo ama vote, bese sicela ama vote kibo ngesikhathi esifaneleyo. Yibo abantu abanjalo abathi bona nqa sokufika isikhathi sokuthi kuvote kwaphana babe sebekhangela ukuthi kanti ivote yabo bengayisa ngapi. Ngokunjalo ke kuqhakathekile ukuthi ukhetho luhambe kuhle njalo abantu bavote ngobuningi babo, ukuze kungabi lomunye othi nqa ukhetho seluphuthile ebese sithina hayi akuhambanga kuhle, hayi mina kangidliwanga, hayi ukhetho lurikiwe, ukuthi abantu bavote ngobuningi babo. So umkhankaso wethu njalo ukuthi abantu bavote ba register ukuvota njalo yokhona nalo ohamba ndawonye uqhumanisana lokubunjwa kwamaseli.
Sike sabona amanani akhomba ukubana abantu bezigaba zeMatupelaland ababhalisi ukubhalisela ukuvota ngesiqubu, khona ngapho kunjani?
Gandhi, into ekhona lapha yikuthi unanzelele ukuthi ekubhaliseni ukuvota lokhu abantu ikakhulu esigabeni seMatupelaland kusukela emuva le bakhanya besiba ngemuva ekubhaliseni ukuvota ikakhulu emhlubulweni wethu weMatupelaland, ikakhulu amaprovinces ethu akhangela ukhangele inumber of registered voters ezikhona kumaprovinces ngale Mashonaland, uzathola ukuthi thina singemuva kakhulu. Izizathu kuyilezi nxa ngikhangela ngicubungula isaka kakuhle, ngibona abantu abaningi abakithi baseSouth Africa, abantu abaningi abakithi, most of our people are in South Africa. Yiko okukhona engikubonayo ukuthi sibili abantu bakithi bakhona le bagcwele khona le South Africa. Ngesikhathi nxa kufika i-exercise nale kuvota bayabuya nje bebuya ngapha ngama-holidays, ngabe kuya kutholakala isikhathi sokuthi bethu be-register ukuvota ngesikhathi i-exercise lesiba khona ama-holidays nalabo bekhona enqe mhlawumbe, bese bethiba ngabantu njalo abangabreaker babuye bezovota ngesikhathi sokhetho. Kwesikhathi singakhuluma but abaningi labantu bakithi base-South Africa njalo khonoko ukuthi ilokhu zeniyankoli iqhube kanje ihamba kancane 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 ku-region yethu, khona yiyo imbangele khona njalo lokuthi abantu bakithi ngapha bangani izinto lezi zokhetho bazithathela abanye iningi labo abadondayo entweni zombangazwe lezi. Izizathu ziziningi kakhulu mhlawumbe.
Yiziphi indubo elibhekana lazo nxa likhankasa ikakhulu nxa sikhangele ukubana kulodaba lwe-COVID-19?
Udaba lwe-COVID-19 nginanzelela ukuthi ngizathi kuqala ngizwile ukuthi labo America sebesithi iZimbabwe is a safe destination when it comes to ilo kuze ne-COVID. Even le South Africa la ithi yona ngizwe labo malema sebekhuluma bethi bona thina sahamba siyecrossa siye eZimbabwe enxa singathola ukuvaccinatwa. Ngiyamangala ama front line workers nxa e-South Africa kunjalo kulabanye abalokhu bengakavaccinatwa lakathesi. Ngiyamangalisa but iZimbabwe ngiyitshayela ihlombe. So thina ngabona sesimuvile sibili sesisebangene elingcono kakhulu. Njalo nje ngiyakhangela sizaba nodubo nje ukuthi thina njengoba kuhambelana kwathi kula le South Africa i-variant le India COVID le ingasenzela okunye mhlawumbe. Kodwa ke senani mbona ngani okwakathesi umumo wethu ungcono kakhulu siwukhangela siwuqathanisa lezi yindawo. Ngokunjalo ke thina siyaphambili ke ngomsebenzi, kodwa sinanzelela njalo sihlonipha usilandela imiyalo ye World Health Organization yokuthi abantu benze i-social distancing lokhu behlale begqoke ama-mask.